Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utalono kawande hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-3 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna.
Into okunyekwa ngikhona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengezimbabwe republic police ikhiphe i-statement leyo.
Amapholisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukuthi kungabi lokuthula elizweni.
Kuyazanywa iminyaka yonke leyo ukuthi kuduthelwe kungabi into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule impikashe bele emathelezileni. Kodwa ngenxa yokuthi into ivele elempondo kasihleki kwathina kuvuza ikhoyo emdabe ifuna ethi kuthiwa moment of madness.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulo nyaka lakumnyaka lo esanda ukuwugqiba izwi lalinanga kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi lanxa kulokuthula elizweni kulabanye abaqoqa ukuvukela uhulumende behaza ebulenjini imilayezo yalokhu. Ngalokhu amapholisa athi azabopha bonke abafuna ukudala udlakela. Embikweni owethulwe enkundleni zokuxhumana amapholisa athi ngumlando wawo ukubona ukuthi kulokuthula elizweni. Akhuthaze uZulu ukuthi azihambele emsebenzini njengensuku zonke engethuki ngoba amapholisa ezenza umsebenzi wawo. Sixoxe lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi saqala ukumbuza ukuthi amapholisa alobufakazi na bokuthi kulabantu kumbe inhlanganiso ezifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni.
Into okunyekwa ngikhona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengezimbabwe republic police ikhiphe i-statement leyo sitshela uZulu ukuthi kulokuthula njalo ngawa lo muntu othi yena ufuna ukwenza lokhu and lokhu akwenzayo amandleni esipholisa ukuthi waphinde umthetho sizenza njalo.
Kodwa bona bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abale njongo yonaleyo ngaphandle kwalabo abaloba ebulenjini be-inthanethi?
Thina njengeZimbabwe Republic Police iminyo esiyithola ivela endaweni eziningi, so akwenzi ukuthi sithele uZulu ukuthi iminyo esiyayithola njani. Njalo thina umsebenzi wethu kumele siphendise uZulu ukuthi ngabe siyenza izinto ezitshiyeneyo amapholisa akhona ukuthi izinto zihambe kuhle.
Manje bakhona yini eselike la ababotshiweyo phezu kwembiko ephuma ebulenjini?
Singabopha abantu zalitshela
okwakathesi akula ababotshiweyo. Kodwa nxa lina likhangele ayiso bantu abaphonga ukuxhwala nje ababhalayo kumbe kukhona okungakwenzakala kumabandla ayozombusazo ayiwaqoqa lokhu?
Thina njengeZimbabwe Republic Police siyahlala siyenza ama-inquiries, sihlala siyenza ama-investigations. Nxa ukuthi kulomuntu ophula umthetho siyababopha sasoze ziyekhele.
Lo-ke ngumnumzana Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna. Uthi izaphu kumele iphatheke kulolu hlelo ngoba abantu abaningi ababulawa ngesikhathi salumbhuqazwe babengabasekeli baleli bandla. umholi wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi bazaqala ukukhulumisana lenkulungwane zabantu ezathintwa igugurawundi eMathebeleland kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uthe intatheli zindaba zisoze zivunyelwe kulimhlangano okusolwe ngunkomo labalwela amalungelo kaZulu. Unkomo uchasisela iStudio 7 kabanzi ngalolu daba.
Yazanywa iminyaka yonke leyo ukuthi kugqitshelwe kungabe into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule genocide umbhuqazwe kule Matabeleland. Kwazanywa ukuthi everybody. Kodwa ngenxa yokuthi into ivele elempondo yasihleli yaphinga kuvuza ikhoya umgabe ifuna ethi it was a moment of madness. Lokho kuhlanya-ke okutho umgabe ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya buya phambi kulokuthi kupholishwe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo. Hayi kuyehlula. So kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa iqhubeke into yakhe emnankagwa wayefikisa lapha esikhona khona kathesi ukuthi ethume izinduna ukuthi ziyekhuluma labantu kuyisimalo ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bebulawa. Lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi egugurawundi. Lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinyezanamala. Uthuma njani umuntu ephakathi kobuhlungu phakathi kokukhala ukuthi ayekukhulumela labantu bangayini obabuleleyo? Zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njekhuluma labantu ngegugurawundi. Kuncele kakhulu kuyazila kubi khonokho nje ngumnankagwa. Ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe seZimbabwe ukuthi thina njengezaphu sizakuchallenja lokhu asoke siyime sikuqhanda. Sifuna i-independent commission 3, sifuna into kumele abantu 4, sifuna izaphu lezipra i-involved entweni le directly le-government 5, sifuna ama-properties ezaphu lezipra athathwa ngenxa egugurawundi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezi njalo aphendukiswe. So ngithi sizachallenja le nto.
Liza kuchallenja njani baba uNkomo?
Into yokuqala sizakhipha i-statement and then siya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani. Kodwa kwakathesi sizakhipha very strongly worded statement ukuthi hhayi asihambela nakho lokho. Sizahamba engatsheni ezithile ezingabe ziyizenzi sibazisa ukuthi ayisikho lokho. Sithiya phambili sizabona ukuthi kuvuleka njani.
Alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele?
Kuqala ngokukhulumisana. Into eyayinkulu ikhulumisana zaphi ngohulumende kule nto ezithile Nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini. Kulento ezithile okumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-Afrika yeZimbabwe bese kusiya phambili. Ngaso ngivulekile into evalileyo yonke lapha into kubuleka abantu igazi leli liyakhuluma igazi liyakhala livela phansi akebhadilini watsho lwane uNkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-Abeli liyakhala livela phansi lisiya eKhayini. So into ephilayo le abantu abafileyo emagazi abo ayakhala nxa kungasayenziwa ngaleso sintu into yokuqala kumele kwenziwe isintu yemagazi lamathambo lawa athi nxa kusina idlulu aphumele egcekeni avimba yonke into isizwe singeke siye phambili noma sekutheni nxa kungalungiswanga lapho. I-starting point is into yasizwe bemandebeleni kusiya phambili i-starting point.
Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki. Umanisipala wedolobho leli uthi uthethe leli nyathelo njengendlela yokulondoloza amanzi emadamu ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lanxa kuke kwana izulu ngensukwana ezedluleyo eligelezele emadamu libikwa liyingcosana engasoze idale umehluko. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulonyaka la kumnyaka lo esanda ukugqiba izila linangakuhle. So ngokunjalo ke amadama yiwo asiwathembileyo kawala manzi, okutsho ukuthi nxa kungasebenzakala izimanga izulu lana laba linengi kakhulu, udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili, njalo amanzi azaqhubekela lokho evalwa amalanga amahlanu 120 hours ngeviki, okuyikuthi kuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu kubahlali bedolobho lakoBulawayo.
Njengoba izulu likelana, umanisipala uthini? Akhona yini amanzi agelezele emadamu?
Izulu elinileyo kasilo zulu esingakhangela ukuthi lenze umehluko emadamu akoBulawayo. Lizulu nje elibe ingcosana, okutsho ukuthi libe lincedisa nje ukuthi utshani buhlume lezihlahla ziqhume kuhle. Kodwa-ke nxa sikhangela amanzi angena emadamu, hayi malutshwana kakhulu, vele singatsho ukuthi kakukabi la manzi angena emadamu ngokungamapercentage nje okuncane ongaba ngo-0 something. Udubo lwamanzi luqhubekela phambili ngaphandle kokuthi kuze kubuye mhlawumbe imvimbi kaFebruwari yesingathi mhlawumbe nxa kungaba lezulu elingcono kulalokhu esikubonileyo, hayi singaba lethemba. Kodwa kathesi ithemba lincane kakhulu, okukutsho ukuthi udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili, njalo abantu bazadubeka ngodaba lwamanzi, ngoba ukuthi kuze kukhitshwe i-water shedding leyo 120 hours kutsho ukuthi kuyamele amadamu abe sefike kwisilinganiso esithize. Kodwa kwakhathesi udubo lwamanzi luqhubekela luyaphambili. Uhlupho lwamanzi sibili idolobho lakoBulawayo, amanzi sokuludubo sokumele ukuthi uhulumende alunanzelele, njalo kuzanywe imizamo etshiyeneyo ngenza ukuthi abantu bakoBulawayo bangaze baswele amanzi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association. Ukhetho olusanda kwedlula lube lempumela engemukelwanga ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Iningi lisele lizibuza ukuba kusaloncedo na lokuvota ngenxa yokuthi impumela iyaba ingayamukelwa yibo bonke abancintisayo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngileqinisa lokuthi abaningi sizavumelana ukuthi umnyaka lo esivela kuwo ube ngumnyaka omubi kakhulu kwezepolitics, ube ngumnyaka obulele amathemba ebantwini. Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi iZANU-PF izadliwa ukhetho lube khona, kube sokusiba-ke lo hulumende omutsha ozakwenza ukuthi izizalwana zeZimbabwe zonke zingaphandle zizizwe zile dlabuzane lokuthi libebuyele ekhaya bekwakha izwe labo, njengoba kwenzeka khonokhu ngo-1980 abafowethu ababesemazweni baphindele ekhaya besithi bazokwakha ilizwe labo, kodwa-ke bahlangana lembila zithutha iningi labo. So-ke izifundo ezibakhona kanti kwezepolitics nxa sibheke umnyaka wona lesivela kiwo ziningi kakhulu, kodwa-ke nizakuthi nje ezimbalwa kanti ezintathu. So isifundo sakuqala ngisiqondisa ebantwini bemathebeleland, ngesokuthi ngilethemba sokusegcekeni ukuthi akudingakali ukuthi bevotele amabandla anjengaboZANU, amabandla anjengabo-CCC ephalamende nakusenethi nakukhansili. Balakho ukuthi bengazivotela abantu babo, abantu abazamela izifiso iziloyiso zabo ephalamende laku-local authority, kungakhathalekile ukuthi abavotelanga ZANU wabavotelanga MDC. Nxa sokuyiwa-ke phezulu lapho abantu bemathebeleland wabantu bokumthwaza bafunakala khona, kusekuthini upresident bavotela bani? So ngilesiqiniseko sokuthi nxa abantu bengakuzwisisa khonokho ukuthi hhayi akudingakali ukuthi bevotele amabandla amakhulu ukuthi bethole abantu abazabamela ephalamende, bayazivotela nje umuntu abamthandayo, umuntu abambona ukuthi eqinisweni umele izifiso zabo njalo engaba ephalamende ngokugcweleyo. Yiso isifundo sakuqala. Isifundo sesibili, ngileqinisa lokuthi abantu sebekubonile ukuthi ngokuvota iZANU-PF kayiphume embusweni. Osazikhohlisa eziyenga ezitshela ukuthi yena iZANU-PF izaphuma embusweni ikhishwa ivoti akahamba alalobukabhuka sibili. ngoba ubufakazi obukhona ukuthi akula vote zakhiphizana uPF.
Manje ngasikhangela yena wonalo umnyaka esesisungulile ubona ngani kungaba lobubelo na.
Ngiyazi mfoka Gandhi ukuthi iningi labantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe kukhona okuzakuba khona okuzavela kuSadak. Ngoba siyezwa nje amahemuhemu kusala kukhulunywa nje lapha ukuthi hayi iSadak bathi balwisa lokhu bacabanga lokhu ngeZimbabwe. Kodwa asazi mfowethu ngoba abantu laba ababusayo abazimiselanga kanti ukuthi bengawuchiya umbuso mahlayana nje. So ngibona mina umlando usemahlombe kaSibangelizwe Nkomo ukuthi akenze into efanele uNkomo uyakwazi ukuthi kumele enzeni ukwenzela ukuthi iPF zaphu izimele iyodwa lapha kumele athathe inyathela lazi uNkomo ngiyakwazi uyalazi inyathela lakhona sibili ukuthi sidissolve unity accord bese silungiselela ke ukuthi iZimbabwe siyikhulule ezizaphu ngoba kule indlela njalo ngibona enye iparty ezakhulula iZimbabwe ukudlule engaphandle kwePF zaphu.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani kuStudio 7 hayi siyabonga ngendaba esiqondileyo elisinika zona. Mina ngicela ukubuza sibili ukuthi kathi abantu abanjabo Mbongolwane labo Khawule labo Joseph Shu bathembele basiwayivele iZimbabwe ingasoza ngiyakhululeka because labantu abadonsela emuva badonsela kuzamu kodwa bebona ukuthi zamu vele kasincede ngalutho kambe shu ungakhala ngama-structures ukuthi ngichamisa ngala ma-structures. Uchamisa uthole according to Zek uthole 1.9 million people. Ambonto uMbongolwane inxa engafomi iparty namhle ngayithola ngaleyo number. Utsho ukuthi abantu abangu 1.9 million bonke kabalandaba le kabacabangi. Yena uMbongolwane ngicabanga hayi sasithiye uMbongolwane thiye sasithiye sibili. Sahlale emazweni khona ngale sibone ukuthi khona kuyaphetha ngayo.
Siyabonga Studio 7 Happy New Year. Ah uJoseph Chuma yake kusiphaphela lo. Laba bantu bahlile ukulungisa bahlile ukuletha imali yebi. Idola laseZimbabwe lidala ziyanela likhona ngoma 90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu amafemu amele ujani manje okugcwela masengama-church eyidorobho lonke iZimbabwe yonke bahluleka ukulungisa ngalokho bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda izwiroma bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abesayo besiya kokwe-Singapore ukuthi bangabosijwela kabi lo abazama uhlonipha babona sizijima zabasibona ukuthi badlala ngabantu bona baja basuthi futhi uzodlalela ebantwini ma umuntu esuthi esiqala ukuphaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu bona bahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze bavotilwanga vele baswaka yabonga ngumasenga lapho kubulawa iphumule madoda
iStudio 7 salibona livuka njani labalaleli bona manjezi ungazosijwayela ungazosidelela ungathi wonke umuntu ongasupport iTriple C ungathi support izantu ungasideleli manjezi ungasideleli sizijulele nje khona lapha siyakuzwa ulokhu umana khona la uchaba ngenjani uright limsola bakhona abamlandelayo futhi abamthanda lina lifuna ukuthi umuntu ongalandela uchamisa limenze isitha lingabozositshela thina lingasitsheli lingasideleli futhi labantu beTriple C yabo manjezi ngiyabona
ye sibingelele enkundleni ye siyamuza uJoseph Chuma lapha uthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele umbuzo okhona ukuthi lina Joseph Chuma njengegovernment lina lenzani manje umsebenzi wegovernment ngowani uma kuyikuthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele lina umsebenzi kuye ngokuhuquluza ama-taxpayers abantu imali abazibhadalayo kodwa lithi abantu kufanele bevuke bezisebenzele kanti umsebenzi wegovernment ngowani ngicabanga ukuthi impela kahle kahle kukhona into elingayizwisisi ayithandiyo empilweni ngoba umsebenzi wegovernment ukuthi khona uncedise abantu ukuthuthukisa abantu hayi abantu besebenzele ukuthuthukisa igovernment angazi ukuthi impilo liyibona njani impela boJoseph Chuma kumbe yikho kushutha ayi yazilishutha kabi impela Joseph
salibonani basakazi bestudio 7 kunye labalaleli njaba wonke jikelele ngithanda ukuphawula ngendaba yeGugura Round ukuthi kuthiwa kayiphathwe izinduna akami ngibona kungaqondanga ukuthi kuphathwe izinduna ngoba izinduna before kwaba leGugu Round izinduna zazingakabi ngezezane njalo ngaleso sikhathi kubulawa abantu izinduna lazo zezwa ubuhlungu ngalesiya sikhathi abantu bebulawa zezwa ubuhlungu manje izinduna sezingezezane ngoba unembazo sezathunywa sezincedisa icampaign yezane lokuthi kuthiwe udaba lolukaliphathwe izinduna induna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ziyahamba ziyexolisa zona ebantwini zithi ningaqali ukukhuluma ngakho lokhu sokwadlula ilanguage ezaba ilanguage yezinduna kula lokhu kuthi uthiwa izinduna zizahamba ziyelalela abantu hhayi izinduna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ngakho-ke lolu daba ngidekalungaphathwa izinduna ngoba izinduna sezaba ngezezane ngiyabonga
hayi abantu bakithi bengithuki bengithuki ngoba umnotho lapha abantu abayi-200 ngelayokeqeda abantu bezayo wehlula ama-british namajerman bagubha kodwa benzanga kuso vele bona kumbe ama-ministers kufanele ukuthi badlingisukuthe umnotho velayo kubonga but abantu fanele bebezithalithi ngoma aweze umuntu esindebele ukhala ngo-chanis umuntu ukhala ngomnangako why if not abantu abahlakaniphileyo abathile izwe lizobusa ngamashona hayi isizwe esinjalo siyabe silokuthi uvele kwenzakala kuphi umhlaba bona abafuna ukuthi kwenzakale ezimbabwe no it's not like that bantu bakithi onke umuntu engakhona ukuthi
salibonani basakazi bakastudio 7 nalinjani lonke hhayi mna ngiyaphila hhayi nandokudana kancane ukuthi ibandla le-ZANU-PF ibandla lokubulala ilizwe kumbe libandla lokuthuthukisa ilizwe kakhulumbuze amandebela kithi la obhedi mpofu ugawula labojoseph Chuma ukuthi yinto yini esayixothila abelungu leyi ukuthi izimbabwe ibe phuwa so emathebeleni akulinywa akwenziwani kodwa liyethatha amachayina liwalethe khonapho amachayina akulalutho akuyenzayo kuladevelopment ayenzayo ebantwini akukwazi ukulima kakula ndayo ukuthi akuyalima amachayina awawe kuvuthuza ilizwe lezimbabwe yelenza ubhuqu ekhila abantu ngothuli bayakhala abantu kubo-onzi kubofolosi khonali ngendawo zamachayina abelungu abazange bekwenze lokhu abelungu bekukhona into yonke sisidla belima ifidi yenkomo ikhona ukudla kwezinja kukhona akula nto kebingekho kodwa nakho selihambela thatha amachayina la aletha lapho ukuthi amachayina lawo ayenzani ngale le ngqondo ngabe yacabanga ngaselixosha wona lamachayina lizibiselela abelungu belima emapulazini akula lutho khashamlaza akula yindlala idumbe ziyaphuma lapho izimbabwe zizesabika ngendlala kodwa izanu-PF ikhangele ibhekile ibiza amachayina kangani wayo
Studio 7 nami ngiyabingelela igama ngujacob umlalazi ngisuka ebinga endaweni yasesikomena sand ukuthi yepinye kubasakazi bam bonke abasathulela izindaba imihla namalanga bonge laphana nomthwakazi ngokusimela ngendaba zama-passport siyabonga kakhulu ngenxa yokuthi ezweni lakithi kuma kusiya phambili kanti-ke masekukhuphuka futhi ama-passport kukhombisa ukuthi abafowethu abaningi abanganama-passport ngeke baphinde bebe nawo siyabonga laphana
salubonani lonke lingabe linjani ngithanda ukubingelela wonke amafodwana amahle wonke ilupani yonke jikelele yonke angikhethi mhlo angikhethi muntu ukuthi ubani ngibingelela wonke amafodwana
Studio 7 ngibingelela ustudio ngibingelela ngila lase-South Africa le ndaba le yenjengamaphoyisa le yokuvimba amaphathi la amancane le nto le imbi kabi into ebuhlungu kakhulu le ngoba vele izanu yavela yayitelelwa kuseselo mgabe so abantu bengayivumeli izanu kahle bengayivuli mpela then ukuthi laba abantu laba amaphathi la amanye aphikisayo like o-CCC nomthakazi republic kufanele bephikisane nayo izanu until izanu ize iyenze into efunwa ngabantu hhayi ukuthi yona
izaribalani sitrolani ustudio 7 nandinja ipinyeyesicela ukuthi amakhehla ezanu dayengabele yokukhuluma umuntu angayaziyo bona uma besuta kumbe abantu ababa besebenza khona ngapha ephalamende akuthola ukuthi izimbabwe bona akhuluma ukuthi ezanu ngabe isebenzi khona bengakhulu izimbabwe ngoba wonke umuntu osezimbabwe ungaphandle kwelizwe manje osezimbabwe yoshilo zisebenzela izanu
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, udaba lokuthi owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump asuswe kuluhlu lwabazavotelwa kwezinye izabelo kukhetho lokudinga umongameli kuwonalo umnyaka lulinde ukuhluzwa lidalele Supreme Court. UTrump wetheswa amacala ambalwa aphathelane lokugenqula impumela yokhetho. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya siyafika isikhathi sokhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box. Ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza uzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyi-victim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele. Ngoba besabani ukuthi bangabi create into kumbe babumbe olunye ithole uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes a benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamisa. Lokhana yikuphonga ukudlala nje nezinto zalapha. Izinto zalapha nje okwasivele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziya-exagerate-wa kancane. So mna ngibona ngani it's not yini nxa ngukhangele and here nama-opinions abantu abaningi amboni ukuthi yindaba engayenza ukuthi Trump engavotela, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana laye uTrump, njengoba sike sabona umnumzana DeSantis laye ubengani useduze, kodwa kathesi sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wena ngalo?
Mna ngibona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo, kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republican, uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba. Ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo 50% abantu abathi bazamvotela nxa ukhangela kulala abahamba beselinganisa izilinganiso zokhetho lezamuntu bagethi ukuthi ngubani ozavotela. Onikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isivanga lesi siphakathi kwabo lo Trump. And enye into esimele siyinanzelele futhi esiyikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana lokuthi thina sithi sivotele i-political party, i-Republican party. Lelani isixeka labantu abavotela ulokhu zeni uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabana abaphonga ulandela umkhokheli kusemnyameni? Ukuthi angezenzeni, bayalandela kuphela. Bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khona phana bathi bayamkhulekisa wafa, but ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo sezikhona pha ungeza kubakhuphi. Nangisithe ukuthi laba abantu abafuna ukumvotela yena lowo baba ngabantu abavele bezolile kudala, ungeza kubakhuphe kuTrump. Yimkhaza inamathethisi, abanye abathethisa kodwa bamvotela. So kuzabathatha isikhathi laba abantu abazama ukuthi be-compute laye, because lanxa bezama ukucompute laye abamkhulumi amaqiniso ngaye, babe lokhu bephumputha, bayamesaba lokumesaba.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ese-Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lukhokhelwe zinduna. Njengoba ngicinjilo isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sisonke, kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu silazo ebulenjini kuwebsite yethu ethi yona www.voaindebele.com. Silazo indaba nsuku zonke kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ekuseni, kodwa ezantambama kusihlwa silazo nsuku zonke ngo 7 ngo fast 7 sokuzonke. Igama ngo Chris Gande, sibane njalo kusasa.